Soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 2 Nkwenkwezi 2024 nguTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukhulumende weZimbabwe wazise izolo ukuba kulabantwana abangamachumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo eleMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi okuhambelana lemisebenzi abayenzayo. Isigaba seFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende wazise izolo ukuba kulabantwana abangamachumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi phakathi kwenyanga eyodwa eHurungwe eMashonaland West. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ulobe enkundleni yokuxhumana yebulenjini e-X esithi abantwana laba ngabakholo lwesipostoli olungavumela abantwana ukuthi bahlatshe loba ukuthontisela imithi yokubavikela emikhuhlaneni. Udaba lokubikwa luphume ngemva kokuba elinye ilunga lebandlaleli ligijimisele abantwana abane esibhedlela seKaroi, ababili batholakala belomkhuhlane wendingindi, abanye ababili batholakala belomkhuhlane wamatitiyane. Ingcwethi zithi abantwana abaningi abokholo lesipostoli basengozini njengoba bengavumeli ukuhlabisa abantwana. Ngomnyaka ka-2022 abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 babulawa ilo mkhuhlane owahlasela abedlula inkulungwane ezimbili i-2000. Ukuhlazelwa ludaba siqoxa lomgcini isihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle uMnumzana Daniel Molokele.
Kubuhlungu ukuzwa ukuthi abantwana sebephelile ngomkhuhlane lowo. It's very unfortunate ukuthi nikulodaba olunje and we are very disappointed.
Kho umbiko elinawo kuhulumende kumbe labo abakhokhela uhlangothi lweze mpila kahle ngothini ngalesi sikhathi sibona ukuthi kulabantwana abafileyo ngenxa yokungaqakathekiswa gogo hlatshwa amajekiseni ikakhulu yilabo abokholo lwesipostoli.
We call upon the government of Zimbabwe to step up our efforts to protect our children. No child should die from measles. In fact, in other countries that sell measles.
Udokololo ayisikho kwakuqala ukuthi lwenzakale ngomnyaka ka-2022 kulabantwana abedlula bona i-150 ababulawa njalo ilomkhuhlane. Yiwaphi amanyathelo eliwathathwa njengekomiti ukuthi lenqabele ukuqhubekela phambili okoduko olunje?
Kubuhlungu kakhulu ukuze ukuthi abantwana sebephelela ngomkhuhlane lowo. Khangelela ukuthi sizaba nomhlango maduzane lo Minister of Health ngenye yezindaba esizakhuluma layo ukuthi size ukuthi amanyathelo abalawo njengeministry yokuvikela ukuthi abantwana bengakhoyi besifa imizamo yabo njengeministry. Ngemva kokuzwa lokho kuyakhulunywa yiminister kumbe yiministry, sizabona thina njengecommittee ukuthi sizathatha amanyathelo.
UMnumzana Daniel Molokele ngumgcini isihlalo wekomiti yephalamende ebona ngezempilakahle ubexoxa ecingweni leStudio 7. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lezisebenzi izolo eleMay Day, abeZimbabwe abaphandle kwelizwe bathi kulutshwane abangakuthakazelela ngoba basebenza nzima bengaholi okuhambelana lemisebenzi abayenzayo. Abanye bakhala ngokuthi babhekane lenzondano evela kuzizalwane zamazwe abahlala kuwo. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Kulezi zizalwane zakweleZimbabwe eziningi ezachaphela emazweni angomakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, kuthi njalo abanye bayaphetsheya kolwandle emazweni agoqela leBrithani, Melika, Australia, Canada lamanye, ngesikhathi bengathola amathuba emisebenzi eZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho. Umnumzana Mkhululi Moyo ungomunye wabaningi benzalo yeZimbabwe yachapha umncele yangena kwele Botswana isiyadinga kokuziphilisa. Umoyo uthi noma nje kuphileka phandle kwelizwe uma uqhathaniswa lekhaya kukhona okubahluphayo.
Kule inye ingqondo engezi ngengayizwa ikakhulu abantu abasebenza ezindlini lapha. Thola ukuthi amakhiwa abo ababavumeli ukuthi bethathe amakhiwa.
Lo ngumbono njalo wethu lo nkosazana Simanga Dube ohlale eHebron yena othi ezindlini kunzima ngenxa yokuthi abavunyelwa ukuthatha ikhefu njalo kabakwazi ukuthi bangaphanyeka ngaphi isikhalazo ezinje.
Nga ungama holidays abanengi kabachayisi ngendlela zokuthi amaboss abe batshela ukuthi ama holidays lawa ngabatswana.
Ezinye isikhalazwe ukuthi abaqhatshi abafuni uhlawuleyo iholo eliqondileyo kumbeli kusivumelwano ikakhulu kulabo abangalamaphepha ukusebenza kwele Botswana. Umsekeli womeli weofisi yeZimbabwe kwele Botswana umnumzana Witness Ngwenya usanda kutshela umsakazi weStudio 7 ukuthi baphethe indaba ezitsheneyo zabantu bekhaya abakhonona ngesiphathwe esingalunganga ezandleni zabaqhatshi elizweni lelo.
Ziningi izindaba ezifika lapha kithi zibhalelwa ngabantu bekhala kakhulu ukuthi khona balenkinga yokungabhadalwa.
Uhulumeni weSouth Africa uphezu kwemizamo yokuqinisa imithetho yokuthwala amaphepha ohlala kanye lokusebenza kulelo lizwe okuzavalela phandle iningi labeZimbabwe. Isikhulumi senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi ikakhulu abanye lancwadi zokusebenza eSouth Africa yibo abathwele gadalala.
Likakhulu izisebenzi lezi ezisebenza emaplazini, imisebenzi yezindlini, ama-domestic workers.
Kunakanelwa ukuthi kulabeZimbabwe abadlula isigidi ezine babasebenza ngaphandle kwelizwe lifuqwa ukuswelakala kwemsebenzi ekhaya. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Kule ngcwethi kwezombusazwe lezenotho ezithi ibandla leZANU PF selisebenzisa zonke indlela zokuqhubekela phambili libusa ilizwe ikakhulu ekulungiseni imali entsha efana leyohlobo lwebond, ama-bearer checks, ama-RTGS, leZimbabwe Gold kumbe iZIG. Bathi konke lokhu kwenzelwa ukuba lingasuswa embusweni. Zithi kumele bengakwenzi lokhu ngoba kubhidliza umnotho welizwe. Abakubandla libusayo bathi akwenzakali ukuba kwehlukanise umbuso walo lezomnotho okugoqela ukudinda imali entsha yelizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya okwinhlanganiso yeCommon Market for Liberal Solutions kanye lomnumzana Patterson Sivanda okubandla leZANU PF. Ungwenya usungula lengxoxo.
Iqakathekile ngasibe kwazi ukuthi ilizwe linye ngalinye lifanele libe le mali yalo. Kodwa kuqakathekile ukuthi uhulumende nge-25 sesikhulu babe nengqondo yokuthi bengaze bahlanganisa imithetho yemali kumbe i-monetary policy lezinto zomhlangano wezami, ngoba yikho kuzaphambanisa-ke ivalu yemali ngingathi sebebhidliza-ke iminotho besenza ama-programs ye-politics sebedinda imali eneninyeni. Akuqonde kakhesi ukuthi ukuze sibe lethemba lamaziki kakube nebhenki elizimele lodwa lingabi lavoxa izinto zemali lalokho okuhambelana lo mbuso welizwe. Yinto ngakutho okwakhathesi.
Yes, kuye kuyo sibantu uyamuza lapho ngwenyu yatho ukuthi lapha kumelanga kuhlanganiswe inhlelo zeZANU lakhonoko ukuthi kudindwa imali kwagcina kuphambanisa ivili leziki yena leyi. Ungathini khonapho?
Angazi yeyo. Nxa sowumnotho weZANU ngwenyu ukuthela so ukuthi umnotho weZANU uthi nxa isitimu seZANU nxa sikhuluma ngemali sikhuluma ngendaba zelizwe usengenisa ngaphi iZANU? iZANU iyabusa. Angithina imali yeZANU yena eyikhangela ngokuthi ngoba iyimali kuseZANU umbuso weZANU. Umbuso weZANU vele yebusayo sikutshela ngo-1980 nakhani lakho lokho vele iyavusa izivuse naye ivuse lemali zonke zakhe ena kamele iqinise sifuna njengelizwe ukuthi sesivule ikhedi elitsha sivule siyenze into ezaphumelelisa ilizwe singabe lapho sibuyela hey zanu hey ini ha-a asibe singena ukuthi kuthiwa ngoba lokho ngezanu ngoba laye engenze kanjalo izanu ngathi ungungeni angayala kathi angisongwenya ngoba izanu sithe ungungeni nxa esesalizigi kuthiwa nokuzala yena ilizwe lakhe uyaliyala izigi lina lezimbabwe asiyamukeleni yiyona le esikhona esiqalisiwe njengongwenya abe ngumuntu othi iya nasi imali ake siyisapotenini sisonke njengamazimbabweni so kubuye lokhu umbutho wezanu yikho lapho kusikelela khona njengezimbabwe ngoba thina sesa-indoctrinatwa kwathiwa kumele sithinte sithinte umbutho sithinte sithithe izanu izanu kayinaproblem
Ngwenya ngena kona.
Ukuthi uthi vele isibanda kazi sikhange ngikhulumele. Ungasikhangelisi inyawo kuyaqalela ngaphi. UGideon Gono lo John Mangunda basuka abantu behlanganisa i-monetary policy lama-program, ama-political programs ezanu. Mechanization or extra that can require the fiscal expenditure kuthengwa izimali zidingwa kuthengwa amabhasi ezupko ayethwala abantu bezanu mina ngithi khona hathi asisoze sikhangele khona ngithe khona mina imali amaziki nxa ibhenki i-reserve bank yezimbabwe ingakumela iyodwa kungaze kwahlanganiswa ama-monetary policy lama-programs, ama-political programs ezanu ngoba ye loba engazathi yena hhayi yithiyeni i-program ezanu le-monetary policy kodwa izanu phela yilo iqembu elibusayo so kungaba lama-temptation okuthi bainde imali befinansa ama-programs ezanu vele wathi ugide mgono laye wazi ukuthi wavuma bafowethu wathi i-elephant in the room yi-political problem so kungaze iqathaniswe ukuthi kule-monetary policy e-independent lamagani kule programs a-independent hhayi ngibona ngathi iziphi kungaba lelesihle
ye siyakuzwa kakhulu ngwenya ngena khonapho-ke mdaweni
inyamuzi uphuma ama-monetary policies i-zanutef njengibusa but yena ukhuluma ngama-policies aphi nxa esekhuluma ngabo from independence independence sivele siyayazi sonke sazalwa sonke ngo-1980 sase sivele kwayenzeka kwayenzeka kwakusenzakalayo kathesi sikhuluma nge-monetary policies ezisekela igidi sure or bond or a TDS sabe lokho sibhetha ngabo ukuthi hey business yebona ye kwehlula babhejana babebhejana sithi le ayisoziwe le ayisoziwe le ayisoziwe le sigi yangikhona sethi labo omkhwananzi labo asebesithiza kwanjani akuvuki khonapho mina ngithi asisebenze nini khube nini izidi imali lathi sibe ngabantu esithi zathi siphila baba le mali esebenzayo elizweni inxa manje imali leyo zabeleko esithi kwabo nabo zigqoko nabo RTDS abangasebenzanga vela kusebenzi nxa kungasebenzi iphela then akusela muntu ozayisebenza leyo mali imali yezimbabwe ngeyezimbabwe ngeyelizwe lethu lakho asithini sathi siphila sathiya sokule mali esebenzayo
lo ngumnumzana Patson Sibanda okubandla lezano PF lo mnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiswe Common Market for Liberal Solutions vexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 Embikweni ewethule ngomnyaka ka-2023 inhlanganiso ye-Transparency International ithe amazwe amaningi awe-Afrika ayehluleka ukulwisana lenkohlakalo. Amazwe la agoqela eleGhana lapho ugatsha lwe-Commission on Human Rights and Administrative Justice oluthi imali kahulumende engaba yisilinganiso samachumi amabili ekhulwini i-20% iyebiwa. Inhlanganiso ezizimeleyo sezingena emkhankasweni wokuqeda inkohlakalo le. Kubika uNtungameli Nkomo owe Studio 7 ehumutha udaba esilethulelwe ngu-Isaac Galetzi ngesiNgisi ese-Accra.
Intatheli zindaba zakwele Ghana ezisebenzela iphephandaba le-Fourth Estate lona eliphansi kwenhlanganiso ye-Media Foundation for West Africa zihlela udaba lophenyo oluzaveza imfihlo. Umhleli waleli phephandaba uKofi Ntshiel uthi,
"We work with Ghanaians, we work with whistleblowers.
Sisebenza labantu baseGhana abasinikeza imfihlo. Sikhangela udaba sijule ngalo. Sibe sesilwethula enkundleni zobulembu be-internet. Siludinde, silufake ku-YouTube kumbe senze i-documentary."
Iphephandaba leli lethula indaba eziphathelane lenkohlakalo kusukela lisungulwa ngomnyaka ka-2021. Selethule izindaba eziningi eziveza sobala imisebenzi yokungethembeki. Olunye lwendaba lezi ludaba lokuchaya impahla yeziphathamandla zikahulumende kulandela ukwethula komlayo owawuphoqa ukuthi zivezele umphakathi impahla yazo. I-Fourth Estate yakhweza lolu daba ku-Commission on Human Rights and Administrative Justice yakwele Ghana yona eyavula uphenyo. U-Ntshiel uthi,
"So when we did that story,
ekwethuleni kwethu lolu daba iziphathamandla zikahulumende ezingamakhulu phose amathathu 294 zahle zaphuthuma zaveza impahla yazo. Ukuphuma kwabo egcekeni kwathumela umlayezo omuhle kuziphathamandla zikahulumende."
Abakhankasela ukulwisana lokungethembeki eGhana bathi inkohlakalo isibhahile. Lanxa nje ilizwe lethule umkhankaso we-National Anti-Corruption Action Plan okuluhlelo lokulwisana lokungethembeki. Unkosikazi Awelena Ada ngumqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative.
The National Anti-Corruption Action Plan.
Uhlelo lwe-National Anti-Corruption Action Plan lwalusipha umlando wokulwisana lenkohlakalo, kodwa uzananzelela ukuthi kulamaphutha amaningi angakhangelwayo, ngakho lokhu kubangela ukuthi umkhankaso lo ube nzima.
Amanye alawo maphutha agoqela imithetho engelahlonzi evimba umsebenzi wengatsha zikahulumende ezilomlando wokuphenya lokubopha iziphathamandla zikahulumende ezingethembekanga. Inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Center for Democratic Development, ECDD, zigcwalisa leso sikhala ngokwenza lumsebenzi. Ngo-2017, inhlanganiso le yasungula uhlelo lwe-Corruption Watch Project ngenjongo yokwehlisa inkohlakalo kungatsha zikahulumende ngokubamba iqhaza lomphakathi. UKojo Pumphuni Asante ngumqondisi we-Advocacy and Policy Engagement ku-CDD.
We are able to do original investigations.
Sienelisa ukwenza uphenyo olujulileyo. Silentathele izindaba ezifundelele umsebenzi. Siyazama njalo ukuphenya indaba esicabanga ukuthi aziphenywanga ngokujulileyo. Sibuye sivuselele njalo lezi ndaba eziyabe sezafakwa eceleni abantu bakhohlwa ngazo.
Umkhankaso we-Center for Democratic Development eminyakeni engamachumi edluleyo ukhanya uphumelela. U-Asante uthi,
"We didn't want
besingafuni ukuthi abantu bakhohlwe nje ngodaba lwenkohlakalo. Besifuna ukuthi luhlale lusemgondweni yabantu babekwazi ukuthi kumele siqhubeke sisilwa ngokungethembeki, ngoba siyakunanzelela ukuthi abantu sebebona njengathi inkohlakalo yinto ejwayelekileyo."
Kungenxa yenhlanganiso ezizimeleyo ezifana lale ukuthi umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uhlala usiqondweni kaZulu ngaso sonke isikhathi. Umqondisi wenhlanganiso yeGhana Integrity Initiative, uMary Awelena Ada, uthi,
"Both as anti-corruption and governance,
ababona ngokulwisana lenkohlakalo sebenze umsebenzi omkhulu, sebenze uphenyo oluveza ukuthi inkohlakalo ibhahile njalo kudingeka ukuzimisela ukuthi siqede.
I-Transparency International ithi eminyakeni emine edluleyo umkhankaso wokulwisana lokungethembeki kweleGhana udlalela ndawonye nje kawuyindawo. Nyakenye ilizwe leli akula mklomelo lowodwa eliwutholileyo oveza ukuthi lilwa lenkohlakalo. Lokhu ngokwesine iminyaka ilandelana. Phakathi kwamazwe angamakhulu phose amabili 108 eleGhana likuzinga lamachumi ayisikhombisa 70 kundaba zenkohlakalo. Ingcwethi zithi ukuboshwa kweziphathamandla eziphatheka kumsebenzi yokungethembeki kungaba yinto emqoka ekuqedeni lolu dubo. Udaba lolu siluphiwe ngesiNgisi intatheli yeVoice of America uIsaac Kalezi ekweleGhana lwahumutshwa yimi uNtungameli Nkomo.
Okwenzakala eMelika. Isigaba eseFlorida khonapha eMelika sesiqale umthetho obopha omama abakhipha izisu esezedlule amaviki ayisithupha. Ngumkhankaso okhethwa lokudinga umongameli lwalonyaka owayengumongameli umnumzana Donald Trump uvikela umbono wakhe okuthi izigaba ziphiwe amandla okukhetha ukuthi udaba lokukhipha isisu luphathwe njani. Umongameli Joe Biden uthi ukupha izigaba lomthwalo kufaka omama engozini. USkott Stearns OFOA usiqoqele lolu daba esilethulelwa kuStudio 7 ngoChris Gande.
Umkhankaso kaBiden ufaka udaba lwelungelo lokuzala emqoka. Umsekeli kaBiden unkosikazi Kamala Harris ukhankase esigabeni seFlorida ngelanga lomthetho oqale ngalo.
This is a fight for freedom. The fundamental freedom to make decisions.
Yimpi yenkululeko isiqoqoqela sokuzikhethela ukuthi umuntu ufuna ukwenzani ngomzimba wakhe.
Umthetho omutsha wesigaba seFlorida ngomunye wemithetho oncindezelayo osibangele ukuthi kube lemizamo yokufaka loludaba emaphepheni okuvota ukuze kube lomthetho kusekelo sombuso walesi sigaba. Izigaba zeMelika zibumba imithetho yokukhipha izisu ngoba umthetho owethulwa ngumthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme wesula imithetho yesizwe eyayivimba ukuthi izigaba zingathathi amanyathelo ngodaba lokususa izisu. UTrump wakhetha abahluli abathathu kulabo abayisithupha abagenqula lomthetho okubangela ukuthi uHarris athi kumele abavoti bamjezise uTrump ngalokho.
Across our nation, we witness a full-on.
Elizweni jikelele sibona izigaba ngezigaba zelizwe zihlaselwa phezu kodaba lwelungelo lokuzithwala kumbe ukususa isisu.
Former President Donald Trump did this.
Lanxa uTrump esithi umthetho omutsha weFlorida ulukhuni, uyake aziqhenye ngodaba lokuthi izigaba zizithathele amanyathelo kudaba lokukhipha izisu. Intando kaZulu uchasise enkundleni yakhe yokuxhumana ngenyanga edluleyo.
These states will be different. Many will have a different number of weeks, or some will have more conservative than others, and that's what they will be.
Izigaba zizaba sezehlukene, ezinye zizakuba lamaviki ahlukeneyo, ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo, yikho okuzakwenzakala. Okusalayo yikuthi intando kaZulu, kumele ulandele okusenhliziyweni yakho, kwesinye isikhathi okokholo lwakho.
Kwesinye isibhedlela eFort Pierce esigabeni seFlorida, esinye isigulane sithi sesabela ukuthi umthetho omutsha uzabangela ukufa kwabesifazane abasakhulayo.
I think it means a lot more deaths.
Ngibona ukubhubha kwabaningi phela ngoba amaviki ayisithupha awamaningi. Yazi ukususa izisu sokuzenziwa insitha. Kuyabe kungalunganga.
The streets it'll just be unsafe.
Phandle kwamakilinika asusa izisu abalwela ilungelo lokuthi kungazavunyelwa ukususa isisu bayazama ukukhuluma labangena phakathi kwalezi ndawo. UThami Hall uyalandisa.
And a lot of girls don't even know they're pregnant.
Amantombazana amaningi ayabe engazi ukuthi azithwele kuze kufike amaviki ayisithupha. Bacabanga ukuthi abazithwalanga kuze kwedlule inyanga.
Be seeing two different days.
Lanxa ukumisa ukususa isisu kusipha idlabuzane abavoti bebandla lama-Republicans, uTrump uyakwazi ukuthi lolu ludaba oluqakathekileyo kukhetho lokudinga umongameli olulababili abanguChiki loBhanqa.
Always go by your heart, but we must win. We have to win.
Izigaba zizaba sezehlukene. Ezinye zizakuba lamaviki ahlukeneyo. Ezinye zibe lemithetho ekhululekileyo. Yikho okuza kwenzakala. Okusalayo yikuthi intando kaZulu.
UHarris uthi abanye bakaTrump abakubandla lama-Republicans abakudalile Congress bafuna kumiswe ukususa isisu elizweni jikelele. UTrump uthi akunjalo ngoba izigaba sezingazikhethela ukuthi zithathe inyathelo bani. Lolu daba lulotshwe intatheli zendaba ye-VOA uScott Stearns. Lalethulelwa emoyeni yimi uChris Gande.
Sobe isikhathi sokuzwa imibono yabanye benu linabalaleli be-Studio 7 elithumele nge-WhatsApp.
Instead ukuthi bethengele abantu ukudla bezama ukuthi besize belungise imigwaqo belungise izikolo othi wenga baye uye e-Iran. E-Iran uyakwenzani uthi wenga? Abantu babulaya indlala ekhaya la, abantu balala bengadlanga. Kodwa balesikhathi sokuthi bavakathi bedlalise imali bengela nto abayilandayo. Manje kulandwa izikhali zokuyadinga ukuthi kubulawe laba bantu abaselizwe. Akula government endi ehlala icabanga ukubulala abantu kuphela engela sizo kibo ecabanga ukuthi babulala. Yinto eyenzakalayo. Uthi wenga kade efuna ne-Iran. Ongasho nje ukuthi into kade ilande e-Iran yethela abantwana bezibekwa abalala bengahlanga ukuthi uthole lokhu kade efuna lokhu yini.
Mina ngifisa ukuthi ngiphendule lubaba osekhuluma ngokuthi uChamisa sethengiwe namuhla. Kanti izolo uChabangwe senza konke lokhu bengayo. Usebona uChamisa uChiwenga ukuhamba kwake kuChamisa umbizile yini? Uhamba yedwa yini? Hayi bakithi akeni sibe ningabantu siyekele lokhu okutshona sidinga nje ukungolonga impilo yabantu. Bezimbabwe nxa yokungazwisisi kwenu. Ngamina ngezani yayo ithi lo Chabangwana atshiyane lo Chamisa khuluma sunganyoka ukhulumayo.
Studio 7 hayi ngiyacela ke ngesengizicelela abantu benkosi. Ngiyathanda uhlelo kodwa-ke angazi yini ama-voice note yami ingafundwa. Sengifake ngafaka inzima nami ngumuntu wezimbabwe. Hawu ake nami ngizwakale phela ngiphawula ngezwe lami selifile kodwa into engifuna engiphezu kwayo laphana ukuthi njengoba imali seyikhona lapho into engifuna kuze ukuyikhuluma ukuthi uhulumende uyenza kahle mayezabopha osiphathelene. Into ebengiyifuna ukuthi imali okuzithembakale ukuthi mayitholakale kumakhethi nayo idayiseka. Uzabona ukuthi izwe ilivusa mayingadayiseka impela kumakhethi nayo ibonakale kumakhethi ukuthi uyakhona ukuthi uyithengise uyithenge. Awu singabonga.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lani lingathumelana imibono kunombolo ezithi +12024650318. Nxa lifuna ukuthunyela inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo Live Talk namhlanje, uhlelo asiyihluzeni bomama lapho sixoxa labesifazane sisizwa imibono yabo ngemali entsha esanda kwethulwa elizweni eZimbabwe Gold kumbe ZiG. Ebezikhokhela namhlanje uhulumende wezise ukuthi kulabantwana abangamashumi amathathu lanhlanu ababulewe ngumkhuhlane wendingindi. Okwanamhlanje siligqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.